Soko isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lami ngithathe leli thuba ngibonga uJonga Kandemiri obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingali tshona njani izolo kandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku 27 Nhlolanja 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, izisebenzi zezempila kahle zikhangelelwe ukukhalala umsebenzi kunsukwana ezilandelayo zikhala ngeholo eliphansi. Owake waba ngumphathi ntambo wezemali umnumzana Tendai Biti njalo engomunye wabakhokheli becele le-CCC usephiwe isigwebo sokubhadala imali efika amadola kwele Melika angamakhulu amathathu $300 ngemva kokutholakala elecala lokuthethisa omunye umama ongusomabhizimusi odabuka kwele Russia.
Esikhathi sibulawa lapha kwakulo wayekhuma isigaba lesangaphefumula izwe lakhe lasijaye wayesitrust unayika ngoba nxa wayekhuma nabantu wayethanda ukuthi unayika abaphelele.
Umlandeli webandla le-CCC owabulawa ngesihluku lilunga le-ZANU-PF uNkosazana Mo Blessing Ali uzangcwatshwa ngomgqibelo ngemva kokuhlala kwesidumbu sakhe emotshwari okweminyaka phose emibili. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abakuhlangothi lwezempila kahle babhalele uhulumende ngomvulo besithi nxa engalungisisanga indubo ababhekane lazo bazakhalala imisebenzi betshengisela kusukela ngolwesine mhlazi ku-29 kuyona le inyanga. Bathi iholo labo liphansi ngalesi sikhathi intengo yempahla enengi ikhuphuka mihla ngemihla njalo ezibhedlela zikahulumende akula mithi lokunye okudingakalayo ukuze benelise ukuqhuba umsebenzi wabo. Abafundisa emakolijini emfundo yaphezulu amayunivesithi labo bathi balakho ukukhalala umsebenzi kusasa ngenxa yeholo eliphansi lokunye ababhekane lakho. Ugatsha lukahulumende olubona ngezemfundo ye-primary le-secondary luqhube umhlangano izolo lenhlanganiso ezimela ababalisi lidinga ukwazisisa indubo abahlangana lazo. Owake waba ngumphathi ntambo wezemali umnumzana Tendai Biti njalo ongomunye wabakhokheli becele lebandla le-CCC usephiwe isigwebo sokubhadala imali efika amadola kwele Melika angamakhulu amathathu $300 ngemva kokutholakala elecala lokuthethisa omunye umama ongusomabhizimusi odabuka kwele Russia. Umlondolozi Ndlovu siphalo ludaba ngugcweleyo eseHarare.
Umnumzana Biti ubikwa wethuswa unkosikazi Aleshina ngomnyaka ka-2020 esithi umama lo uyisithupheti okuyinhlamba ethathelwa kulimi lwesiNgisi. Engehluleka ukubhadala imali le, umnumzana Biti uzaphika ejele okwenyanga eziyisithupha njalo akumelanga enze icala elifanayo iminyaka emihlanu elandelayo ingakedluli. Umanji unkosikazi Wongai Guriro uthe abafakazi kudaba lolu bakhuluma amazwi ahambelanayo awukuba umnumzana Biti wathethisa lumama. Uguriro uthi lokhu wabangela ukuthi owathethiswayo ethuke kakhulu waze wathwalelwa esibhedlela se-trauma center. Namhlanje igqwetha likamnumzana Biti umnumzana Alec Mchadehama uzame ukuncenga idale likamanji ukuba aphiwe isigwebo esinganeno. Ekhuluma lelalelezi ndaba umnumzana Mchadehama uthe kusobala ukuba icala leli lincane kakhulu.
Then send it. Then they beat to pay a fine of $300.
Umanji uthe uTendai Biti abhadale i-$300 engehluleka uzawuya ejele. Umanji umnikeze inyanga eziyisithupha esejele kodwa zibekwe eceleni kweminyaka emihlanu nxa engaziphatha kuhle.
Uqhubeke esithi udaba lolu luzakhwezwa edale laphezulu eleyayikhothi ngoba bengasuthiseki ukuba umnumzana Biti wenza leli cala.
Going forward, I can assure you that we are going to appeal.
Siya pambili siza pikisa isigwebo lesi. Sesilawo amaphepha lawa njalo kusasa sizabe sesikwenzile lokhu.
Kodwa unkosikazi Aleshina uthe uthabe kakhulu ngesigwebo esiphiwe umnumzana Biti.
And I nothing to do personally with Tendai Biti or anyone, but let him learn the good lessons. Respect women.
Angilani lo Tendai Biti. Kumele afunde isifundo ukuba ahloniphe omama, hathi omama kuphela kodwa wonke umuntu.
Abachuchisi bakahulumende kudaba lolu bebefuna umnumzana Biti aphiwe isigwebo esilukhuni besithi ungumuntu omkhulu kakhulu emphakathini njalo waphambanisa ngokuthethisa lomama. Babaqhubeke besithi umnumzana Biti kumele aphiwe isifundo ukuze uZulu abekwazi ububi bokwenza icala elifana lelakhe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguNdlozi Ndlovu.
Umlandeli webandla le-CCC owabulawa ngesihluku lilunga le-ZANU PF, unkosazana Mo Blessing Ali uzangcwatshwa ngomgqibelo ngemva kokuhlala kwesidumbu sakhe emochwari okweminyaka phose emibili. Isikhulumeli somdeni uWashington Ali wazise lamuhla ukuthi uMo Blessing uzabekwa emalibeni eZororo Cemetery eHarare ngehola lethumi lambili emini 12:30. Kulandela ukuthunjwa lokubulawa kwakhe nguPius Jamba owezana uPF ngoNkwenkwezi 2022, imuli kaMo Blessing yafunga yagomela yathi ayisoze imngcwabe andubana igqwetha elalimela ngesikhathi esadingwa umnumzana Job Sikhala aze akhululwe ejele lapho ayevalelwe khona esetheswa icala lokutshotshozela udlame olwalandela ukubulawa kuka-Ali eNyatsime. Ngokunjalo, imuli ka-Ali ithi isimngcwaba ngoba uSikhala ekhululwe ngenyanga edluleyo ngemva kokuhlala isikurubhi maximum prison okweminyaka phose emibili 1 year 7 months. UJamba yena wadliwa licala njalo udonsa iminyaka engamachumi amathathu 30 years ejele. Sikhuluma nje uNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lelunga le-CCC umnumzana Swithan Chirowodza.
Ukubotshwa kukaSikhala kwakuyindlela eyokuthi khona abantu beZimbabwe bangaze bethonisise iZANU PF. Uswelakala umuntu othonisi iZANU PF nxa amalunga ayo ebulele. Siyazi thina ukuthi umuntu owabulala uMo Blessing sowahanjiswa emthethandaba, njalo indaba yangkhona isegcekeni. So ukubotshwa kukaSikhala kwakuyindlela eZANU PF eyokuvala abantu umlomo, ekwenza ukuthi abantu bayesabe ukuthonisisa iZANU PF lapho amalunga ayo atholakale esenza amacala kanje ngokubulala izizalwane zelizwe. Ngathi ukuthi nxa sikhuluma ngesimanjemanje bayabe befuna ukuthi abantu be-chise in-quicks, besabe ukuthi manje ngoba umuntu bebulewe iZANU PF singakuthini, abantu bethule bangase bakhulume.
Kodwa bakhona abanye abathi okwenza ke leyo lokhu kufana lokuhlukuluza umufi, ukuhlala iminyaka phose emibili umuntu esemochare lokho engakangcwatshwa.
Angazange sithi ikuhlukuluzwa, ukuhlukuluzwa okukhona yikubulawa kuka Mo Blessing Ali lapho imuli ithathelwa igqetha kwakuyikuhlukuluzwa okwavela kwatshengiswa iZANU PF ngoba bengafuna ukuthi imuli le yenze lokho esikubiza sithi inquest. Babefuna ukuthi yona iZANU PF njengoba iyebamba amathomu ayilokhu zintambo lezi ezemthethandaba kube yibo abathonisisayo. Leso sikhathi esihambileyo kusho ukuthi lobufakazi obungabe bukhona ku-inquest abusekho. Sithi bani ukuthi abantu kade sebeyalandela lokho kuyabe kukhulunywe nguhulumende kanya sobali ukuthi ikho ukuhlukuluza okwaba khona lokhu owenza imuli siyakuthola kakhulu kusenzakala esintwini ngoba imuli leyo iyabise ebuhlungwini njalo kuya kuyindlela eyokulwisa isitha.
Lo ke ngumnumzana Swithan Jirotsa ilunga lebandla le-CCC ubexoxa icingweni lontungamili inkomo Studio 7 ekwabulawayo. Kulandela ukuxabana lokungezwani okwenzakalayo sikhuluma nje kumabandla ezombusazwe yaphikisayo ikakhulu le-CCC. Bakhona abasakhulayo abaningi abathi ithemba labo lokuthi la mabandla lokhu elakho okufunakalayo ukuthi enqobe iZANU PF sechabalala. Kodwa bakhona abathi akula ngenye indlela impilo zabo ezingaguquka ngayo ngaphandle kokuthi lisuswe embusweni ibandla elibusayo eleZANU PF. UTobias Mudzingwa uyalandisa eHarare.
Sibi isimo esiselizweni ngoba intengo yokudla lenye empahla iyakhwela mihla ngemihla. Uthi idola lakuleli liphela amandla nsuku zonke kanye lokuthi abasakhulayo abalamisebenzi ekhanyayo abayenzayo. Loba ibandla elibusayo eleZANU PF lisetheswa umlando wokwehluleka ukutholisa abasakhulayo kanye lozulu impilo ehlelekileyo, omunye osakhulayo osekela ibandla leli unkosikazi Nyari Bechani uthi ithemba labasakhulayo liqhubeka lisebandleni lakhe.
Konta ngabona mele bezithembele nje kuZANU PF lo bakwethu President E.D. Mnangagwa Efficient 2030. Ngoba ngeke bethemba opposition party ikakhulu le IEC. Kambe shiwa kungaba le party ngelama structures kuvumbulo kumuntu ethi khona ngu interim ST bona bemphike bethi ayisuye icede khonapho ebakhiphe ku parliament eba recall kodwa baphika besithi abamazi. Kambe shiwa i party enjalo ingangena embusweni.
Kodwa omunye osakhulayo osekela ebandla eliphikisayo ele-CCC umgcini Mabutho uthi osakhulayo osekela iZANU PF ulesifiso sokuthi abasakhulayo baseZimbabwe bafe bengabayanga.
Angikholwa ukuthi bakhona ontanga abalengqondo ezidonsayo sibili abangathi iZANU PF libandla elimqotho kusukisela kudala abantu laba bebulala ilizwe lekusasa lethu. Kungaba yikho ukuthi izinto azimanga kuhle kuma-opposition parties kodwa lokhu akutsho ukuthi abaziphetheyo kathesi bangcono. Ukuze siphumelele njengelizwe sizasizwa yibo abaphikisayo.
Inhlanganiso ecubungula okwenzakala elizweni ihlela isilinganiso samanani eZimbabwe National Statistics Agency ithi inani labasakhulayo elingela misebenzi lingafika isilinganiso esingamachumi amahlanu ekhulwini 47.1%. Kodwa ezinye inhlanganiso ezisebenza zizimele zithi inani lenja engela misebenzi ingedlula lapha iyefika kusilinganiso esingamachumi ayisikhombisa ekhulwini 70%. Omunye njalo osakhulayo othi ithemba likumabandla ezombusazwe aphikisayo unkosikazi Charity Sibanda oyisakhamuzi seGokwe.
Singakhangela emuva sabona ukuthi lapho kwangena khona ibandla le-MDC kuhulumende libambenele leZANU PF yayingaba mnandi iZimbabwe. Isitshengiselo sokuthi abaphikisayo balakho abakulethayo etafuleni okungenelisayo yilaba ababusayo khathesi. Ngisalethemba lokuthi bazalungisa okuhluphayo ukwenzela ukuthi bethembeke beqinile ukuze benqobe ekhethweni luka-2028.
Kodwa bayalwisana okwamagama abaphikisayo ikakhulu abakubandla le-CCC lelo eselilamachuku amathathu sikhuluma nje. Ubekithemba Sengwayo uthi amabandla aphikisayo ayafana lenkukhu egijimayo kodwa isiqunywe ikhanda.
Ukuthepusi namhlanje kuphuma laba besithi sokulenkokheli entsha ebandleni kodwa besanda kutsho njalo esinye isiqinti sebandla elinye siyakwala lokhu kugcina kusihluphe njengabontanga ukuthi okwenzakalayo kuyini sibili. Lokhu kuyafana lokuthi kathesi akula bandla elizwayo eliphikisayo kweZimbabwe.
Osakhulayo oyingcweti ecubungula indaba zabatsha njalo eligqwetha kobulawayo othande ukwaziwa ngokuthi ngumpintshi uthi okungapheliyo kuyahlola njalo lizathwala amagabha avuzayo ngelinye ilanga ibandla leZANU PF.
Nxa sikhangele ukusuka kukamnumzana Chamisa esikhathini kuyadida ingqondo njengabatsha kodwa mina ngumbono wami ngikubona kuyindlela enhle nje ukuthi azisuse emaqilini azisuse emaseleni lapho nxa sesiyaqala into entsha kuzaba lobunzima ukuthi umbuso uthathwe kodwa ngibona ukuthi ngelinye ilanga umbuso uzathathwa ngebandla eliphikisayo.
Abanye abahlolisisa indaba zabasakhulayo bathi intsha ingaswela ithemba kwezombusazwe kuzadala ukuthi ingaphatheki ezintweni ezifana lokhetho okulakho ukuqhubekisa umbuso webandla elibusayo elezanu PF. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mutsingwa.
Kusigaba sezomnotho lamhla sixoxa lo nkosikazi Charity Nxumalo othengisa impahla emigwaqweni kobulawayo osanda suswa iCouncil enzikini yedolobho leli isithi ilungisa indawo zisemthethweni zokuthengisa impahla ithiyeneyo. Unkosikazi Nxumalo utshele uGibbs Dube Studio 7 ukuba uthwele nzima ngoba asebolile amakhabitshi amabili abezama ukuwathengisa iviki yonke phandle kwendlu yakhe emakhokhoba.
Mkhwenyana lokhu kunzima mkhwenyana, vele akusakhulumeki ngoba ngijangwasi abantwana nyalalambapheni besizama mkhwenyana sithi yathengisa lapha emgwaqweni phandle njengoba niyakwazi lokhu ukuthi imisebenzi akula lapha eZimbabwe. Ngithengise ngamatamatisi kwami lamakhabishi, babuyile basithathela abakhansili bathi siyengene ezitendini siyerenta. Ngiyarenta ngani ngivele ngelalutho mkhwenyana?
Singathi ke nxa kunjalo pho liphila njani njengoba vele umnotho kungani umanikinike kanje.
Sokunzima kakhulu mkhwenyana, sikhathele thina sesikhalela abantwana sisazikhaleli. Mina ngiyakwazi ukulala ngingadlanga, kodwa umntwana ngizamthini? Esikolo bafuna ikhala, bafuna kuthiwa kulamakhala lawa abuyayo lawa asefakale esikolo, abanye mbokuthiwa kufunda ngamafoni. Yinto engizayithi kunzima mkhwenyana, ngapha esikolo abala ithi vele izikhalo zethu esikolo zikagavumente zikahulumende zonezi, izikhalo zethu vele abalaleli. Ngapha kunguye futhi uhulumende osikhipha lapha esizama khona, sisebenze ngaphi thina mkhwenyana? Kunzima kunzima lokho, abantwana baza kufa lonyaka, lokuhlala bazahlala siyabhatala ngani fees?
Yes, zokuthiwa balikhipha khona pa emgwaqweni pho lesekuqina siya ngapi?
Iphile vele mkhwenyana, mina amanye amakhabitha amangu-3 asebolile endlini, ngiyawathengisela ngaphi? Sengizama khona pha phambi kwendlu emakhokhobele okuthini akuthengwa mkhwenyana. Abantu lokungihono ngale thawuni manje lokuthini akuthengwa, angu-3 amakhabitha asebolile khonapho.
Muzakwenzani ngakhonokho mama?
Vele angikwazi mkhwenyana, angikwazi khonapha. Siswela yini ongasisiza sibila sikhiphe kulolu kulobu bunzima nje asilamulele, kunzima lokho kwethu bakithi.
Kambe kuzagcina ngani lokho nje kuzama khonokho?
Hayi mkhwenyana, lokho akugcini lokho. Mina ngibona ngani kuyaqhubeka kusiba nzima kusiba wese, futhi asikwazi siyaphephela ngaphi.
Ye, kodwa ubona ngazani linanga kwenu lingayenzani ngakho? Kumbe uphonga ugoqa izandla nje lilokho elisenziwa khonokho abalenza khona?
Ngisa ukuthi abantwana bakwanisa ukulala ledlile, kodwa hayi lokhu kunzima mkhwenyana. Siyakhala ukuthi ngabe uhulumende angasizwa lathi izikhale zethu, manje abalandaba lathi.
Lo-ke unkosikazi Charity Nxumalo othenga ethengisa impahla emigwaqweni obexoxa icingweni loGibbs Dube weStudio 7 esemakhokhoba kobulawayo. Inhlanganiso ye ibhetshu likaZulu ngomgqibelo ibambane lezakhamizi inkokheli zomdabu lamalunga edale lephalamende eCholocho North esilongwe kuward 7 befaka iziphambano emzini owachiselwa khona endlini abantu abaphose befike amathumi amathathu 27 kuhlangene labantwana mhlazi ku 24 Nhlolanja 1983 ngesikhathi uqala umbhuqazwe wegugurawundi. Mhla ka 15 Mbimbitho kuzavulwa ilitshe lesikhumbuzo kulindawo esiqalile ukwakhiwa. Okunengi asikuzweni ku-Anastasia Ndlovu.
Sasihlakule emasinini, ubhobho wazokhala ngemuva kwethu kulayini elandelayo eyetheni. Sithe sithi mehlo suka sabona intuthu, savela sahle sachiya amakhuba khonapho, saqala ukuthi sigijime ngelayini. Ngale komlilo ngoko-anti wabantu abantu ngoba bazala kwakula. Ngapha manje sokunzima ngako, ubabazala wathi mina ngiyindawo ukuzatshisa umuzi wami. Umamazala wathi wena dinga abantu bekubhabhulisa abantwana sikapa.
Umnumzana Rodius Mpofu uthi umuyi owayengumkhokheli we-Viyo le 5th Brigade uParents Shiri bamupha ibizo ngoba wathi ekhuluma labo emihlanganweni wayekhuluma ngolimi lwesishona.
Thina ngesikhathi sibulawa lapha kwakulo wayekhomanda isigaba lesangaphi phula, izo lathi sasithi unayika ngoba nxa wayekhuluma labantu wayethanda ukuthi nayika baphelele ngoba khonapho kuzazi kuzobulawa kunabantu besihlonke. Waqala kwabiza umhlangano wesigaba sonke ephumula, kwakhulunywa kabanzi zithi abantu bazinamatisti Wona uba mnini muzi nalo kwathiswa khona abantu wayekuthi umdala kaphakamisa isandla wathi naye bona ama decisions abawazi.
Usathulo Ndebele uPR Mark North edale parliament uthi uyathinteka ngodaba lombhuqazo etsholotsho ngoba lemuli yakhe yahlaselwa.
Okuyithinta kakhulu kanti ukuthi into likhanya egrawundi yenzakala kakhulu etsholotsho ngoba lami ngiyisizalwane. Njalo thina sinyekela njengabahlali besilonke ukuthi sizigcinele lezo zindawo kube yithi esizipha i-ona. Into leyo iyakhanya ukuthi iyabihlezi imhlukuluza ngaphakathi kwayo.
Ilunga ledale lephalamende etsholotsho North umnumzana Libion Gombalume Sibanda uthi uyise laye wabulawa ngumbhuqazwe ngakho abantu bengesabi ukuphuma bekhulume ngodaba lolu ngesikhathi inkokheli zomdabu sezibabiza kumihlangano yodaba lolu.
Uphephethetho zabuya khona lo victim behlale ndawonye bekhulumisane lokhu ngakwenza ngambulala Sibanda sathi ngangithi nesososo kwakuyi-anyway sizalinda sibone ukuthi abadala bona bazabuya besiphathele.
Abebheji likaZulu bathi ekwembulweni kwelitshe abalakha esilonkwe mhlaka 15 Mbimbitho bazahle bathathe lelo thuba lokuphatha umthandazo wesikhumbuzo ngelanga elilandelayo bathi bazaba lomunye umbuthano womthandazo emkhonyeni line lapho okwathiselwa khona abantu abaningi benika inhlonipho abesifazana bonke abahlukunyezwa ngesikhathi sombhuqazwe njengoba kuyinyanga yokuqakathekisa imisebenzi yabesifazana i-Women's Month. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ikobula wayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Kwezemelika lamuhla ukhetho lokudinga uzamela ibandla lama Republicans kukhetho lokudinga umongameli welizwe luzenziwa esigabeni seMichigan lapho wayengumongameli welizwe umnumzana Donald Trump azabhekana khona lonkosikazi Nikki Haley. UHaley nguye yedwa osesele ephikisana loTrump lanxa elokhu enqotshwa kuzigaba zonke ezibalisa leseSouth Carolina lapho adabuka khona. Ucwaningo olusanda kuqutshwa luveza uTrump esenguchiki lobhanxa lomongameli Joe Biden. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Tim Moringai olandela ezombusazwe welemelika.
Mina mbona ngantwa i-election lay is a hammer down to izinto ezimbili. One, i-economy and two, ukuthi abantu babebheka njani umongameli uBiden ngoba siyakwazi sonke ukuthi ngantwa sekhulile or seluphele but ingqondo zakhe lokhe zisebenza. So ikwese kubonayo kwakathesi ngoba asiboni ukuba yilodlakela around the world. Yeah, impi ziyaqaleka and all this other stuff, but it's not the Americans abangantu abaphambili kwazo.
Manje njengoba kulokukhalakhala ukubana umongameli Joe Biden usekhulile, ubona ngani kusiyaphela ihlandla lakhe lombuso? Singabona yini sehlule ukubusa?
Mina mbona ngathiwa election is invigorates your youth and then ma usuphakathi kwe-ofisi vele you are not doing much but ukudelegeta. So yena umongameli uBiden I can see him finishing his term ngoba siyakwazi ukuthi laye he's been in public office since 1972 and Gatesi is like 82-83 years old and ukuhamba kwelizwe is about teamwork not umuntu oyedwa. So ngiyabonga.
Lati siyabonga mnumzana Tim Moringai olandela izombusazwe welemelika ubexoxa lati ecingweni ekhona pha esigabeni seOhio. Uma manje sengidedela emuva ngilichiya ke ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko yenu elisithumele nge WhatsApp.
Ye. Sanibonani basakazi be Studio 7 kanye labalaleli bakhona emagubelima nomhlaba enhlala senzansi njovela manje. Ngiyabingelela nkosi yami kathi Studio 7 ngicela ukubuza selidlala ama record abaqedwa sadalwa ngabithinisa lemisa asiwezi. Ngicelile ngiyacela mpela mina njoba ngingudova dova madodo ukhanda leva makade bindelela njengeload shedding. Ngiyacela mpela nguye lo okhulumayo. Ngicela ukuthi lisikhuphulele indaba mpela ngoba manje ama record asedlala abantu abawu 2 uzezokuthiwa isikhathi esiphele vele sesiphele isikhathi ngoba sincane imizuzu engamashumi amathathu mncane. Siyacela mpela Studio 7 nalowo nguye ophethe Studio 7 mpela sikhala kuye mpela siyacela ndoda yamadoda kumbe ngubaba kumbe ngumama ngiyacela siyacela shem cela isikhuphule isikhathi ngoba manje isikhathi sincane kakhulu mkhosi yami hlala tjani kopana
Studio 7 wawa unkomo malahle unkomo nochuma lo so wabuchuma yena uthi ukuthi anyoba na wayedle uba emshini so mayehamba kena phansi kwabantu ngitshela ukuthi thina umaqhuzu uwinile manje emaelishini ure uganga nje abantu abadala bekhululeke ngakho abayekudlala ngabantu labadala sangangizuza ukusasa kunezokubahlupha empilweni zakho ngoba into abayenzayo ikuhlula kanjini kusasa ma sebekweza kibo bengakhali bebeyokhuluma bekholisa beklamasa ngendlela abathanda ngayo bona phela bengacabanga ukuthi wonke umuntu usapothe izanfield umuntu wasezimbabwe yena akasapothi ngoba niyadla abantu thina asidli ikakhulu kubangela ukuba uchuma ngoba lami ngichuma
umpungu kuyashelela sathi ma sikhuluma thina siqalisa indaba sathola thina sesingabantu ababi ngoba zathi sithi ma sithi siyakhuluma ukuthi bantu bhalani constitution ukuze into zenu zilunge abantu wathi hayi ma ukhuluma kanje uyizani manje nakho ke into lo ebhebhedela siyaphambili sakubona thina ngama-acties umnanga kwabese omgabe besithi basebenzisa igama lezani lo daba ningisijole wathi ngeyami then kwagcina kulungiswe nga-ecourt so ngoba babe le constitution bonke kwalungisa ecourt uyabona le yingxabangxaba into zokuthi angazathi kuthiwa ngamatofi esingawaziyo kambe kungathiwa ephatini kuthole sokudlekuhwejwana kuhwejwana kubangwani ayingasuka
mbonge kakhulu basakazi mbonge kakhulu basakazi ukungikhumbula yo bengaselafoni ma-DJs ami Ntungamile Nkomo Gibbs Dube Daboka Ncube nabanye lonke engeliqambe licethe bafethu ngiyabonga
siyabingela siyabonga kadumaza kakhulu ukubona umnanga kwa esefuna i-10th term eloku ephethe phezu kokuthi eyi-worst president on earth abantu bezimbabwe bazakubona okwabonwa ingithi thweli kahle umnangagwa usefuna ukubusa kuze kubuse nengane zakhe into wayekhiphela umgabe kuyini anti wayesithi umkhiphethu sefaka unkosikazi wakhe ugrace so ushouthi umnangagwa kahle kahle abantu bezimbabwe sebabona ukuthi bayizilima bonke ngempela futhi bemvotele ngenkane qeda lapho ebaride i-election eqeda lapho baxotshe emaplazini abawaphiwanga umgabe kodwa yini yona le kodwa umnangagwa into afuna usibonisa nasingamazimbabwe isithuzi sethu singamazimbabwe naseselaso ngayo le ndlela ukuthi asifuswa ngumuntu olobuchuku ongalanembeza njengomnangagwa hayi okunje kuyethusa.
Lawo ke bekungamazwi enu linaba laleli bethu elisithumele ngeWhatsApp unombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Lamhlanje kuhlelo Live Talk kugatsha lwethu lapho lohlelo esikhangela khona ezabakhulayo sikhangela isimo semfundo elizweni ngesikhathi abafundisa emakolitshini befuna ukukhalala umsebenzi besithi iholo labo lincane kuthi ngakwelinye icele lezifundi lazo zikhala ngokuthi imbadalo ezihlawulayo iphezulu kakhulu. Isikhathi kasavume ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Izisebenzi zezempilakahle zikhangelelwe ukukhalala umsebenzi kunsukwana ezilandelayo zikhala ngeholo eliphansi. Owake waba ngumphathi ntambo wezemali umnumzana Tendai Biti njalo engomunye wabakhokheli becelele ebandla le-CCC usephiwe isigwebo sokubhadala imali efika amadola kwele Melika angamakhulu amathathu US$300 ngemva kokutholakala elecala lokuthethisa uminye umama ongusomabhizimusi odabuka kwele Russia. Siludgiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama ngoChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.